Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zithobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZivandlela 2023. Igama nguGain Okumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abanaba sibahambise court banika izwa yani remand case kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapolisa elizweni Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka eChina amalunga e-CCC eMrewa North. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakho inkomo yabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe, thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele yayisidla. Mina kimi sokufe 4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elijabuka e-Cholocho elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Isikhulumeli samapolisa elizweni u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka eChina amalunga e-CCC eMrewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo-Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uComjet jikelele uCommissioner General uzakhuluma yini lomngameli welizwe uPresident Mnangagwa. So kuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlanguzile ukuthi labantu abalamalayisensi ukuthi babe lama firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo because lingananzela labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho nsuku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota leyi ilembhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha imbhobho lo sebehamba imbhobho lo sekusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona iminikazi yombhobho angapha kabasarenji imbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umuntu angapha umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye sibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzele yanesithina i-smart lane of weapons ngisabopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho le iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-TPC kho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding propo. Njalo umuntu okhena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayofaka i-report emapholiseni. So nxa kuyiku ukuthi abe-TPC bathebo nabashayeli amapolisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe befaka ama-report.
Kudlame lolu olwenzakala eMrewa North okungamaviki amabili edluleyo selibophe njalo yini abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba?
Sizophe abantu abathathu abantu abathi bahambise ekhoti banikezwa i-remand date kulabanye esadinga yabangu-17.
Umbuzo wami wokugcina ngodlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu u-October ensiza le matobo, kungani kungakabotshwa abantu? Ngoba labo abatshayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababatshayayo.
Kumele ngikhulume le-officer commanding Matsau ngizamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi.
U-Assistant Commissioner Nyathi isikhulumeli samapholisa esixoxelayo esemtare ngocingo. Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuthiyeneyo okugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho ethiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcinisihlalo webandla le-MDC kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomithi yokuqondisa ingxabano. Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, umkhuhlane obangelwa yimichaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wogaza lukahulumende olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mlongwa uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamachumi ayisiyagalombili 80 e-Fort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba isimo isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele zilawo emashwengo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themikosi Spanda oyisakhamuzi se-Fort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabo ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe kuthiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-athakha vele ayayisibindi. Mina kimi sokufe 4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seflabhosi eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithethweni naleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo okungela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka kulandela ukubona kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumente elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi yokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidiphise iinkomo zethu emadibha, nathi ngapha lathi silethe imithi. Ngoba lelani idibha elingale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili, zihamba zidibha. Sasa uzabona iinkomo lezi zigqila umkhasi ungathi vele zenza idibha.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokuda lokwehla kwentengo yenkomo okwamagama, ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi umnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100. Inkomo sokungasela option izakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo, ngangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi, ngiyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu, lingavumeli inkomo ezivela kulo mhlubulo wakithi, ngoba zithole ukufa okukhulu kakhulu.
Nake no general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansi emandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa, ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, ili elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo Sithandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu zasivumelani layo njengelidi, sithi khona akube lokuthula, akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna, singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP upho owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hayi udlakela lolu aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade silubona udlakela lolu liyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambelana amanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini nabanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu, kumbe hayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwe, lalaba abathiya babanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi, akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza amakhampeni zabo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona wena ungephathiphi kumbe ungezanu PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngwezanu PF mangaye phambanisile kabotshwe, engabe ngwe-CC mangaye phambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngwe lithi mangaye phambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi ukodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezanu PF ngazi bewone, bengazi bebulale, bengazi betshaye abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababeyenza i-politics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Sithandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona, abantwana baya bengela kuthaba, abantwana bonke baya besebebunile. Kungathi umama engafa noma emzini ngalowo, siyabona ukuthi abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabotshwe kanje sejele, abantwana bayasala sebenjani? Abantwana bayasala sebengabahluphekile, bengasahambe esikolo, bengabe sasafundi sibona ukuthi noma ama homework sibuya yenza ngabantu besifazane ezindlini bayathethiswa abantu abangabafazi umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathethu siyabona ukuthi kona kulesifazane eyabe ngupresident noma kuma groups kuma WhatsApp platform vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma bakufunayo abantu nje bayabe bekhuluma baqanda benisithi na vele singamadomates ukuthi kona vele abantu abangabafazi vele akula into abangayenza njalo sizwa abanye esithi kona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuse ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto bekhuluma into ezi-abusive ukuthi kona siyenze upresident labantu abangabafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele ziranwa ngabantu abangabafazi akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu naleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wesa bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe beforward bebeyenza i-politics babe sithi khona uzathethiswa indoda yakho izakuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi muva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 le khona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyacindezela njengabafazi kodwa ukuthi bebebuya sibi bephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabe suthethiswa uyabe usitshela isihule sakho ongazaziyo uyabe usitshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words.
Lo Nkosazana Rosalind Mube isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrat elite elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masariva. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit.
Udaba lolu lubhahile babu uGande yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune ipermithi le. So umntwana uyabela engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika ebhoda laphana udingele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi eFebruary abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithi ngoba lama-officials awe Home Affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindele sethu isikhathi esipinyiweyo, omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
Ukuthi bathola amaphepha babuGande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enaridini ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply le permit yakho izinto ezifunekayo. Kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa abantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile awa abantwana abalula. Kodwa nxa umzali engawazuzanga awa abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into leyo ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi amandla kagetsi emaphandleni kweleSenegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sizigoqela ukubana iqembu leDynamos kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamos lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zisithi 18 kuzibandlela wona lesikuyo iqembu leDynamos bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lomkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza besithi Anniversary Celebrations Organizing Committee. Lona lukhokhelwa nguDenford Mtashu. Umtashu uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lomkhosi wokuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa i-Champions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le ASEC Mimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu njengoba khathesi ngozibandlela kuyisikhathi lesana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu njalo lo yibo abeqembu leAston Villa abatheka samfundo.
Ucoach wabo uNaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela iAston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland. Sibanqobile emdlalweni we-One Day International odlalwe ngolwesithathu. Bathi ijikise izinto ibikhokhela iIreland nge 288 sokudlala abadlali abane, kodwa ngemva kokuna kwezulu basebe ncintisela ukuthi bafikise i 217 bakhona ukuyifikisa ngakho iqembu lakithi laselinqoba. Okunye okwenzakeleyo kumdlalo wenguqu, ugatsha lwe-SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu, kodwa lithe liza kuma ukuthi liwufake emphakathini. Basanika abakhokheli beZimbabwe Football Association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu.
Uthandazani Zimbwa, intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sileqembu lerumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlalade lalo lesihlanu. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umholi waleli qembu uBlessing Lupahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle langokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlanu elithi iDepression. Ithi Depression featuring umnyanga kaLasihlobo. Emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengathe ngumkwantshu bomvu. Idlalathi leli ngelesi-5 ukhumbula uzokhumbula number 1 ubona idlalathi number 1 ayithi Xolisa featuring uThandi uDadewethu lapho ngasebenza khona lomxolisa Mr. Bones. Uzobuya ke i-album number 2 Selimathunzi webu album is-album number 3 ethi lidlalelane ngeGejakusini. So uzobuya i-album number 4 ethi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Sozobuya ke yona manje iDepression. Abona kunjani? IDepression. Yese, iDepression. Yese, ngiyakuma lo mama.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini. Imicibisholo kwansuku zasa iDepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci
kwaraphakamama amakosa madoda.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho Lupahla bawuthola njani?
Bakithi bangakayitholi cela ukuthi ukhumane nami ku 0844 383835, 0844 383835. Uzozijabulela bakithi. Hayi loba bethu umgidi kagqakezeli, kodwa hayi manje ngisayi Maria ma.
Thank you.
iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga ntungamile inkomo okwanamhlokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.